uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu oyabephansi wakhe, ngoba yayiqinise elihle ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe, hhayi vele kakusebenzi ukuthatha umuntu esecanada unila uthi sesithathini vele kuhle kuphikisane nebala lona lelisithi lithathini. So kudala ukuthi abantu abathadileyo baze ngabantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye ozakhe, omunye abe lomunye omngane, okuyinto engekhoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti?
Kwabathatheleyo bobabili into ze-WhatsApp, into zobulezi bulendina zisebenzi, kwabathatheneyo bobabili. Obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulembu ama-WhatsApp obabakazi. Ye, yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawona, xa beseCanada Canada, xa bese-South Africa South Africa. Kungenxayani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoni xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana? Lokhuyana okokuthi umuntu uyoagatha umfazi yena eseCanada umfazi elakhe eZimbabwe, hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo. Phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngobulele, kuthathela ukuthi akuwathela ku-ayimele, kuthathela ukuthi akuphekele, kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele ayisiwusuhoqa kubi athi sokutheni sikaesinikiwe, sokutheni sikajuda uhota njani thikilika. Kunengi okuvusela umuntu elini. So kuqakathekile ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni, hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye, kodwa akula phela o-anti khonapho.
Hayi xa bendawo yekulize hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kuhlobo bokhathana solongu bekhonapho kulelo. Kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini, akhulume lomkhwenyana athathi nabayise kubane wabo phakona le mabhutini enkayi abathi elithi umntwana selomngane batho bathi hhayi kubambenini keselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba. Akuna muntu ongasebenza eCanada engayikibo loba nini, sebe sekumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye, kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhalekhukhwini.
Amalobola besebhadalwa nge-MoneyGram.
Ukuthi sikhulumisane sithinithini, kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke. Sekungathi osikhulumisane na izimadlalana ezinale lezo ziphume ukuza, kodwa kulindelwe ukuthi uyeza uzobizela ilobolo ekhaya naye velahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizanazo afika bizigqile ahlabe nakhiphe khona ilobolo.
Manje lokwani kwakusenzakala ekadeni ukuthi nxa sekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume, manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona le khatshana?
Hlupha-ke khonapho yikho kona amadivosi esemaningi kangaka asedalwa yikho khonokho phela ukuthi wakumele ecebela kubabakazi fo ubabakazi yabe ngasabonela asatholakali dula ukuthi usiye banganini abangane bathi mina kuyini vele bengakwenza so mina kuyini abangane besebekulahla bakulahla ezithime endiwapho ngenxa yokuthi uswele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akubele phasi amabhala.